Unkosikazi Mathuthu olwisane lomkhuhlane wemvukuzane yesibeletho okwesikhathi eside. Ngesikhathi ebhubha, ube ngumsekeli kanobhala jikelele wohlangothi lwabesifazana olwe-Women's League eZANU-PF. Amalunga aweZANU-PF abeze ukuzonanza usuku lwamaqhawe enkulumane Provincial Heroes Acre aveze ukudana ngokubhubha kwakhe. Omunye wabo ngusibalukhulu wakobulawayo, unkosikazi Angeline Masuku, uthi bazacela umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amuphe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Umama Mathuthu ngomsebenzi akhayenzayo, thina njengabomama kuyisicelo ukuthi unanzwe imisebenzi yakhe, ukuthi abe liqhawe lesizwe kuyisicelo njengabomama.
Ilunga lePolitburo leZANU-PF uMnumzana Absalom Sikhosana umchaze njengomuntu obelozwelo ethanda isizwe njalo ukudlula kwakhe bebengakulindele.
Ukuhamba kukamama uSithokozile Mathuthu kusidanise okumangalisayo besingakulindele. Sibona ukuthi ilizwe liwelwe liyeze elimnyama ngokuhamba kukaMathuthu. Ube ngumama obesebenzela isizwe, engumama othanda ilizwe lakhe, engumama olozwelo, engumama obe luncedo olumangalisayo phakathi kwesizwe sonke. Ngakho ukusiphunyuka kwakhe kuyasidanisa, kusithoba inhliziyo, kusiceda ulwazi. Sicela ngathi uNkulunkulu engenza izihlobo labangane labo bonke abamaziyo uMathuthu bakwemukele ukuthi uNkulunkulu wenze intando yakhe.
Omunye owaphila loNkosikazi Mathuthu empini bephansi kwevuyo lebutho leZipra, uNkosikazi Judith Ncube, uthi balahlekelwe kakhulu.
Silahlekelwe njengabomama, silahlekelwe njengelizwe leZimbabwe. Siyakhala kunye lemoli yakoMathuthu. Usebenzile, usebenzele ilizwe leZimbabwe. Kuqondile ukuthi abe yingxenye yalaba abalele endaweni yamaqhawe elizwe. Siyakukhalela khonokho njengabomama, ngoba nxa umuntu wesifazana ethe wafaka i-contribution yakhe epheleleyo, sabe siloyisa ukuthi kazuze laye inhlonipho kumbe ukusekelwa okupheleleyo.
Unkosikazi Molly Mpofu Ndlovu uthi kaginyi amazwi ngesicelo sakhe sokuthi aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe elizangcwatshwa eNational Heroes Acre.
Mina njengabomama sizizwa silahlekelwe. Mina vele ukuthi ngisona ngikhuluma ngohloko ukuthi ngisiyakhuluma ngisithuthi akambe ku-National Show abe i-National Hero, ngoba uthoko sikhokelayo from Zapu up to where we are today azange atshintshe. Ubaba uNkomo esitshiya ezihambeni zeZANU-PF sasala sizawisela umama uthoko lomama Masuku. So thina njengabanye bakhe esikwenzela kakhulu, siyacela ukuthi umongameli asihloniphe thina njengabomama ukuthi asihambisele uthoko i-National Heroes. We can feel very pleased with that.
UMnumzana Andrew Ndlovu, laye omunye owaphila wasebenza loMathuthu, uthi ube ngumuntu okhutheleyo.
Uba uMathuthu umuntu athe sisebenze laye khonaphana ngesikhathi kule unit eyayikhona. Sasebenza laye kumama, sibile sasimbona lathi kumama okhutheleyo kakhulu, nokuthi womama lawo babe ngabantu abathukumela phezulu. Kwaze kwafika lathi isikhathi sokuthi hhayi siyangikhaya lathi ngabo-2008 izaphu isisenza ukuthi hhayi sisiba izaphu ngokwayo. Basala-ke lokhu bekuzanu besebenza nezanu, besebenza bengabantu abasemsebenzini kuzanu.
UMnumzana Jonathan Mathuthu umkamuyi ubike ukuba ubhubhele emzini wabo eHarare lamhlanje ekuseni, ngakho-ke akula okuningi osokuthe kwaphuma ngamalungiselelo womngcwabo wakhe. Umuyi owathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1968 ngenyanga kaNhlangula usebenzele ibandla leZANU-PF ephatha izikhundla ezehlukeneyo lasedaleni lephalamende leSenate kanye lakuhulumende. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.